Endabeni zethu lamhlanje. Inkokheli ye-MDC yethulela ikhomishini ecubungula ukudutshulwa kwabantu ubufakazi. Kuthunjwa owake waba lisotsha kade efanele ukuyapha ubufakazi ikhomishini ecubungula ukudutshulwa kwabantu. Sizalethulela udaba lomhlangano obukhokhelwa yiStudio 7 eGwanda kukhulunywa ngodaba lwe-devolution. Inhlanganiso ye-African Book Development yakhela abantwana beJakari isikolo. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwethulwe ku-commission ecubungula ukudutshulwa kwabantu eHarare. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngu-7:30 ntambama langu-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 lagu-6080 kHz kushortwave.